sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 11 kuLwezi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
situation yenkomo eGwanda inzima, inkomo zicakile ziyafa zifela phakathi komuzi, mijana abusekho egangeni, sezibuya phakathi kwedolobho zamdidle phakwedolobheni.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima lezifuyo olwe-agritex luthi sokufe inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi 10,000 emathebeleleni South kuphela ngenxa yendlala.
Umama obebeka iqiniso etafuleni eyela ukuthi nje abantu bazawuthini ngalo. Ube ngumama othanda ukuthi abakhokeli abantu babe ngabantu abaqotho.
Kasekho unkosikazi Lillian Timvios owayelilunga lebandla le-MDC Alliance wasephuma kulo esesiya kuZANU-PF. Izakhamizi zemzingwane zikhala ngokuphelelwa izifuyo ngenxa yamagodi agejwa inkampani yakwele China emba igolide kulumango. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima kanye lokufuya olwe-Agricultural Extension Services, i-Agritex, luthi sokufe inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi 10,000 emathebeleleni South kuphela ngenxa yendlala lonyaka. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi ezifuyo kugatsha lukarhulumente ole-Agritex ezantsi emandebeleni, umnumzana Tishke Mchema uthi inkomo ezedlula kancane inkulungwane ezilitshumi 10,134 sezicubile esabelweni lesi okulesomiso esesabekayo. Umchema uthi iziqinti ezile nkomo eziningi ezifileyo zigoqele seGwanda, Insiza, Matobo, Bulilima kanye leMangwe. Umnumzana Obert Jiri, umabhalane omkhulu wohlangothi lukarhulumente olubona ngezokulima lezifuyo, watshela ikomiti ekhangelane lesomiso lesi e-Drought Action Committee mhlaka 19 ngoMpandula uthi kule nkomo ezifika phose inkulungwane 900 ezacuba kuviki eyodwa ekuqaleni kwenyanga le esabelweni lesi. Wabika njalo ukuthi kwacuba inkomo ezizinkulungwane ezintathu lengxenye 3,500 esabelweni lesi kusukela ngohlangula lonyaka kusafika kuMpandula. Wathi inkomo zasezicuba ngobuningi bazo ngoMpandula, njalo kwakukhangelwe lokuba lizakhuphuka inani lezicuba ngeviki. Kule nkomo ezedlula amakhulu ayisithupha 660,000 esabelweni seMathebeleland South, urhulumente uthi uzama ukuhlenga inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.3 million ezibhekane lokuswelakala kwamadlelo lamanzi elizweni lonke. Usobhuku ematshetsheni umnumzana Lovemore Ndlovu uthi isimo sibi kakhulu lonyaka kuwadwane kwana North.
Ongazalwayo sende 55 years esigcweleyo angazeli nibone sesimeni esinye. Kunje sivuka ekuseni sizolinda izifuyo zibuye sivunde zinganathangato ngoba vele ziyabanjiwa.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Albert Ndiweni oyisakhamuzi kuward 14 eKezi wathi lonyaka iningi lizavala izibaya.
Yazi okulapha kuyesabeka, akufela lutho lapha, lapha kula lutho sibi. Nxa kungaphambanisa kuphuze ukuthi likhize, abantu bazavala izibaya, bazavala.
Iinkomo ezisemaphandleni angaphansi kwedolobho leGwanda sezicubele edolobheni esezidinga khona amadlelo. Siqoqele lo kansila waleli dolobho, umnumzana Wellington Nare.
Situation yenkomo egwanda inzima inkomo zicakile ziyafa zifela phakathi komuzi mitjana busekho gangeni sezibuya phakathi kwedolobha zamdizile phakathi kwedolobheni ziningi kakhulu ziyafa inkomo almost each and every day kulusizi kakhulu ngisho angazi inkomo bavule inkomo zabo bengafidi izinkomo kumbe kuswelakala kwemali lotshanda babusekho lamanzi sekunzima kakhulu ziyacuba ziyafa kakhulu phakathi komuzi kubuhlungu kakhulu inkhuluma nje kulenye nje efike khonapha eduzane
lanxa uhulumende phathisa abafuyi ngesicuba senkomo ukudla lokho kubikwa kunganeli okudala ukuthi ezinye zicube. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Onke waba ngusenetha unkosikazi Lillian Timvios kaSekho. UTimvios ubhubhele esibhedlela seHarare ekuseni namuhla. Unkosikazi Timvios obikwa ebesele minyaka yokuzalwa engamatshumi amahlanu lanye 51 wayelilunga lebandla le-MDC Alliance wasengena kwelezanu PF ngomnyaka ka-2021. Akukacaci ukuthi ubulewe yini. Abezombusazwe abagoqela ezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF lamacele wonke awe-CCC sebethumele amazwi enduduzo kumdeni wakhe. Umnumzana Witness Dube, ilunga lezanu PF owayesebenza lomuyi kusukela kubandla le-MDC, uchazisela usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okuningi ngomufi.
Umuntu esile laye thina abanye sisukela ku-opposition, omama obebeka iqiniso etafuleni engela ukuthi abantu bazakuthini ngalo. Ube ngumama othanda ukuthi abakhokheli babantu babe ngabantu abaqotho. Thine ekade sisebenza la eduze kakhulu uyazibuza ukuthi yipolitician kumbe ngumuntu olahlekileyo, ngoba ukusebenza kwakhe sekuwukusebenza kule nhliziyo eqotho ekhangelele ukuthi isizwe sakhiwe. Yikho okubanzi kwakhona kwagcina kusenza ukuthi labanye abakhokheli abakwezombusazwe mhlawumbe kuhlangothi lwe-opposition kungazwisiswana, ngoba ngumuntu wayengakwanisi ukuthi yena nxa ebona ukuthi into kangihambe ngendlela abesethula abesekhothanisikanda ehlule ukuthi akunika umbono. Abaningi abakuhlandi khonokho izinda kubanja lezanukufinile ngokufaka izinda kweso ubesekwatisa ukuthi abe ngumuntu okhuluma nomkhokheli welizwe lomkhokheli webandla lezanupf ngele nhliziyo enhle.
Ungathini ngomsebenzi wakhe kusukela kubandla le-MDC liseseyi-MDC kusiya ngaphe sengusenetha laphambili?
Kusebenzini kwakhe njengosenetha ngumuntu owayekhangelela ukuphakamisa omama. Ngizanazelela ukuthi umama uTimvios kazange abuye kupolitics ngokufuna angakuthola kupolitics. Umuntu owayenamabhizinisi akhe amileyo ezishabane aziwa ngumuntu wonke, wavela wathi kuya njengoba ngusenetha wayesebenzisa imali yakhe eningi ukuthi ancedise abantu kubandla le-opposition. Ngiyakhumbula kwesinye isikhathi wake waba ngu-chairperson we-Midlands Province. Yebo, ngumama kodwa ukwenelisa kwakhe uyadlula ngisho nabobaba. Umuntu lwana wokuthi wayengumama kodwa ongambala ufake esikile amadoda amaningi phakathi kwakhe abaningi bengakwanisi. Ngaleso sikhathi baba uLove Momoyo ngiye ngu-chairperson wonke ujikelele webandla wayengumuntu wayesebenza laye kabanzi e-Midlands nje, ngoba wayenobukhokhelo obuqotho obuthandwa ngabantu obenza ukuthi nxa abantu bebatshela ukuthi izinto bazenze ngalolu hlobo babengathandabuzi.
Lo ngumnumzana Witness Dube, ilunga lebandla lezanu PF obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kuqhutshwa umhlangano wokuhlaziya isimo somkhathi owe-Conference of Parties kumbe i-COP29 ongenwe ngabakhokheli abatshiyeneyo abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa eBaku kwele Azerbaijan. Umhlangano lo ukhangelelwe ukuphuma lezinqumo zokwenqabela ukuguquka komkhathi i-climate change. kumhlangano lo oqhutshwa phansi kwesihloko esithi In Solidarity for a Green World uzahlolisisa osokwenziwe ngokwenqabela ukukhudumala komkhathi imali efunakalayo lokunye okuchiyeneyo. Amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika akhala ngemali ephansi yokuqhuba inhlelo ezilakho ukwenqabela lolu dubo. Incwadi zithi ukukhudumala komkhathi kukhanya kuyikho okudala ukungani kuhle kwezulu eZimbabwe lakwamanye amazwe achiyeneyo. Umlimi olodumo umnumzana Luthe Mabandla oleplazi eKwekwe eNkabazwe utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kusobala ukuba ukukhudumala komkhathi kudala umonakalo omangalisayo kwezokulima.
Kunzima ukuthi ngitsho kakuhle, but eqinisweni we've experienced climate change esidala ukuthi even izulu kunakwalo kube erratic, then we do not have ama pastures.
Ukuthi la kudala kwakunje yini mnumzana kumbe kathesi kuyakhanya sibe nguquko yangkhona?
Hayi, kathesi nguquko sikhanya. Angithi kudala kwakuvele kusazakala ukuthi izulu nxa selisina liyaqalisa 15 October liyana. There was no question about it. But kathesi sizini silokhu itshintsha, sesikhangelela kathesi ukuthi izulu size silizuze sokubo December, and lingaqalisa ngoDisemba, mid-December. Come end of January selihambile.
Kubalimi kujoni khonoko wena ngubona kwakhona labafuya izinkomo lokunye?
Ne kubalimi sokusithuthi sokumele si-adapt to the changes ezikhona sibe lendlela zethu ezokuthi silungise ama-pastures ethu, like ukuthelezela ama-pastures sisebenzisa ama-overhead irrigation, create your own place ozayivula ibe nsimu yakho, uhlanyele utshani uthelezele. You also need ukuthi yena during i-time yokuvuna nawo ube le-stock feed oyivunayo ube nayo. So kutheni lakudala ukuthi inkomo zaziphila off the pastures? Kathesi sokumele vele zincediswe through and through.
Kodwa kuba nzima kanganani ukuthi likwenze khonokho njengabalimi?
Ya, ama-challenges akhona ngokuzananzelela ukuthi ukusifida isifuyo at the end is difficult to recoup ama-costs akho. Ngokubana wena uza kufida ngapho ukuthi isifuyo siphile sibe right, but corresponding ngale ekugcineni kwi-end product ama-consumers, they do not have the wallet to spend so much ekuthengeni inyama. So sesiphonga yabo suphonga ufida, but ukuthi imali yakho iphenduke ngoba inyama is the last thing on a table, especially asithi ngomnyaka we-drought njengalo nyaka. Awungeke ukuyithwela i-KG yenyama kungela mpuphu endlini, bayamangala abantwana. Ukuthi urikhupha ama-costs akho kuba nzima, but we don't have a choice.
Umnumzana Luthe Mabandla ngumlimi olodumo oleplazi eNkabazwe obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseKwekwe. Izakhamizi ze-Iris Fell esigabeni seUmzingwane esabelweni seMathebeleland South zikhala ezimathonsi ngokulahlekelwa izifuyo ezifela emagodini agejwa inkampani yeChinese Li Private Limited, yona emba igolide kumfula uMzingwane. Zithi sokuwele inkomo ezifika ikhulu lonyaka emagodini la, njalo inkampani le isichaphaze lumfula lokunye okuphathelane lezemvelo endaweni le. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Izakhamizi zithi inkampani le iphosela insalela yokwenjiweyo okule mithi yobulalayo emfuleni lo. Mnumzana Mjikwane Nkomo obezama ukuhlenga inkomo ewele egotini eliphandwe yiChinese Li Private Limited uthi kube okwenzakala endaweni le.
Uthuthi lokungene khonapha ngesonto khona ibonakala izolo ntambama, so sesizama ukuthi siyigebhe siyikhiphe, but sokuhlala imhlukaniso sovele sokuyisithuthi isiyakufa. Sezingu-8 ezame sesifile. Sizodinga amanzi manje lapha sihlangana lesilayimu samaChina, amaChina etsheketsha khonapha, sokulesikhathi etsheketsha khonapha.
Baningi asebefele izinkomo eziwele emgodini. Umnumzana Phumlani Dube usefelwe ngezinhlanu.
Sizilande ukukhazimula lokuhlanu kuyabe kukhona, nizabe zibona ngathi ngamanzi mayiphezulu edundulwini.
Esinye njalo sakamizi umnumzana Phineas Sithole waphelelwa isibaya. Uhulumende ubalahlile ngokuvumela abadabuka China ukuthi bembe igolide emfuleni uMzingwane.
Nxa begebha lapha, bona besithi belezincwadi zikahulumende. Kabagebhe phela bekhipha idoti yabo le-islam yabo. Bayeyifaka ngaphandle kwemfula kulezindunga lezindunga okumele ukuthi ngabe bagqika kizwe. Kodwa bona ngenxa yokuthi balama-powers from government bazenzela umathanda.
Abamele ikamba le bathi abazange bachiye imigodi evulekileyo ngoba eyabo bayivala. Ngakho ke ukufa kwenkomo akusomlando wenkampani yabo. Baphinde bathi balamaphepha wemba igolide kulindawo njalo banika abaphathi besigaba lesi imali ukuthi isebenze ikhululekile. Mnumzana Meluleki Moyo osebenzela inkampani ye-Lee Gold Mining Private Limited uyafakaza lokhu.
Le mali abayiphiwayo kubatshona isikotsho sabo. UmChina lo wakhona pho sekhuluma ukuthi sesizosebenza saligebhela enye ibhoholi yesi-2. Imali abayiphiwa kule 2400 eyanikezwa ukhansila wayisayinela. Kule mali eyakhitshwayo eka-Village 6 besithi bafuna i-solar system. Kulama pictures aphumayo besemukela leyo mali layo bayisayinela futhi.
Kodwa osobhumbuso nyoni uyakuphika okukhunywa ngumoyo.
Bakhona abayiniwa kodwa thina amalokuza i-village zethu zonke azange kuziwe imali. Akukhanya ukuthi kuyanga.
Njalo kuningi esesakwenzayo sicela. Kodwa ke akululuthi ntsendo.
Ukhansela ka 139 ezivela umnumzana Jabulani Makhala okuthi wathatha imali yenkampani leyo uthi ayitholayo yayingeyokulungisa umgodi wamanzi.
Kwakulomunye indoda esasisebenza naye owabo wamachina khona ngale onguye engathi ngisekhansilini ngisenzela ukuthi abantu bami bathi benefit something out of that scheme. Angithi nguye we lezinto zonke. Angithi phela mina imali engikwazi ukuthi kukhona basinika yona ngebhowu leyi-1 le. Angithi the rest of the money kusho ukuthi undoda lona uyokwazi ukuthi wenzani ngakhona nje. I'm not happy ukubona umfundo njalo lami. Yikho usizwa ngikhuluma ngayona le ndlela. Angithi mina ngathatha ngabuya lapho amaphepha akhona ngilawo ngekhaya 1300 yes for this one esayichaya bayidry and that was the end.
Uyaphambili ukhansela amakhala esithi laye izifuyo zakhe zafela emfuleni okulamagodi lenhlabathi elemithi engaziwayo.
Into eyenzakalayo ukuthi umfula uvele uwonakele bakithi kusukela khona le phezulu. Mina bengizidinge zami inkomo ngisukela ngayo konke lapho kwagibha khona amachina even some years back. Anti kuna lokuyana udaka olusoft loliyana. Inkomo ingakhrosa kuphela khona lapho abadlula khona enxa 5 years ago. Xa ungani kubuthakathaka anti zabe zikhawukela ibhuma leliyana. Ingavele inyathele khona.
Uhulumende weZimbabwe uncobakazi lonyaka umise zonke iinkampani zakwele China ezembe igolide emfuleni. Abamakhampani ye-Lee Gold Mine Private Limited labo bathi sibema kugebha igolide. Umoya uchasisa ngesimo sabo.
Athina ukukhona indawo esiyigebhileyo yena leli ibona encinyane le. Ngilaphana sisiya thina lapha akwaba le ban I think is le 2 months back singasebenzi.
Abohlangothi lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwemvelo olwe Environmental Management Agency EMA balile ukukhuluma lesonto 7 noludaba besithi amakampani emba emfuleni amiswa kusebenza nguhulumende. Ngakho ke akulanto yokuphawula ngodubo olusemfuleni uMzingwane. Ngiyimele lesonto 7 igama lomenza Jesus Banda.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli Pravind Jagnauth wakwele Mauritius uthi ibandla lakhe lilakho ukunqotsha kukhetho oluqhutshwe ngomgqibelo. Utshele abezindaba be-AFP ukuba uzamile ukusebenzela uZulu kodwa abantu sebemhlamukele. Kweziphathelane leMelika ngesikhathi umnumzana Donald Trump eseqalile ukubumba uhulumende wakhe, iningi liyazibuza ukuthi kambe uzagcwalisa na izithembiso zakhe lokuthi uzaphindisela ajezise izitha zakhe kwezombusazwe na. Ngakolunye uhlangothi abebandla lamademokrats baqhoba amathambo engqondo ngokunqotshwa kwabo. UVeronica Balderas Iglesias we-VOA News ulobe udaba olulandelayo olwethulwa yimi uNtungameli Nkomo we-Studio 7. Ngemva kokunqoba ngesilinganiso esikhulu, abantu sebemelele ukubona ukuthi uMnumzana Trump uzavusa njani. Abasekeli bakhe bakholwa ukuba ngitsho lalabo abangamvotelanga impilo zabo zizathuthuka. Oke wancintisa efuna ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli Osekela uTrump umnumzana Vivek Ramaswamy wethule amazwi alandelayo izolo uhlelo lwe This Week Show emsakazweni we-ABC.
I think a lot of people across the country, even who have bought into, I think, some false narratives about Donald Trump, are going to be pleasantly surprised.
Ngicabanga ukuthi abantu abaningi elizweni ogoqela labo abacothoza uTrump bempica ngodaka bazamangala bebona ikholo labo selikhuphukile. Intengo yezinto izakwehla, lo mngcele welizwe uzaqiniswa.
UTrump useqalisile ukubumba uhulumende wakhe ngokukhetha unkosikazi Suzy Wiles ukuba ngumqoqi wenhlelo zesigodlo sikamongameli uChief of Staff. UTrump yena oseke waba kulesi sikhundla ngaphambilini ulobe wacaca enkundleni yeTruth Social ngomgqibelo ukuthi kulabantu ababili angasoze abafake ezikhundleni kuhulumende wakhe. Ababili laba ngwake wamela iMelika kumanyano we-United Nations unkosikazi Nikki Haley kanye lowake waba ngunobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo bona ababengabaphathi ntambo kuhulumende kaTrump ekungeneni kwakhe embusweni ngo-2017. Kusenjalo kule mibuzo eminengi phezu kokuthi uTrump uzaphindisela ajezise izitha zakhe kwezombusazwe na, kanye lalabo asebemvulele amacala emthethwandaba. Ekhuluma emsakazweni we-ABC phezu kwalolu daba, uRamaswamy uthe,
I'm going to tell you what Donald Trump has said on this time and again. Success will be our retribution.
Ngizakutshela lokho uDonald Trump asekukhulumile kanengi. Impumelelo yethu yiyo ezakuba yikuphindisela kwethu.
Kulabo ababesekela owancintisa emele ibandla lamademokrasi kukhetho unkosikazi Kamala Harris, lesi yisikhathi sokuhlolisisa okwenzakeleyo. Ilunga ledale lesenethi elizimeleyo umnumzana Bernie Sanders wethule umbono wakhe ngesonto emsakazweni we-CNN uhlelo lwe-State of the Union.
The working class of this country is angry, and they have a reason to be angry.
Siphila elizweni lapho abantu abaphezulu abakhomba ngophakathi, kodwa abantu abayisilinganiso samajuma esithupha ekhulwini 60% besidla imbuya ngoluthi.
Lanxa encoma impumelelo enziwe nguhulumende kaBiden, uSenator Sanders uthe kusakunengi okumele kwenziwe.
We need an agenda that says to the working class,
kudingeka uhlelo oluthembisa izisebenzi ukuthi zizabhekana ngqo nalabo abalamandla futhi sakhe umnotho lo uhulumende uzaziqakathekisa. Kodwa ngaphandle kokuthi umise ukusetshenziswa kwemali eningi kwezombusazwe, lokhu akungeke kwenzeke.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzanikeza uTrump intambo zombuso ngokuthula mhlaka 20 ngoZibandlela. UBiden utshayele uTrump ucingo ngeviki edluleyo emizela amhlophe ngokunqoba kukhetho. Ababili laba bakhangelelwe ukuhlangana eWhite House ngolwesithathu. Lolu daba lulotshwe yintathelizindaba ye-VOA News uVeronica Balderas Iglesias. Kwezempilakahle namuhla sixoxa ngemikhuhlane etholakala emanzini evame ukuza lezulu. Kubika uBathabile Masuku.
Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza uzulu ukuthi ananzelele ukumemetheka kwemikhuhlane evame ukwanda ngesikhathi sezulu kubangelwa yikusebenzisa amanzi angcolileyo. Imikhuhlane le igoqela ikholera, idysentery kanye le-typhoid. Umongi umnumzana Mbonisi Dube uchaza kabanzi ukuthi kuyini okwenza imikhuhlane le imemetheke.
Lonke ikhaya kumele lithole isambuzi xa abantu besebenzisa iganga. Ingcekeza yabo abayabe beyitshile izwi lingani yageleza iye emfuleni besingcolisa amanzi.
UDube uthi imikhuhlane le iyavikeleka nxa abantu bengazifundisa ukuhlanzeka isikhathi sonke.
Okunye kungasivikela emikhuhlaneni yena letholakala emanzini, ukugeza izandla zethu zitshene ngamanzi lesepa. ngoba izandla zethu ziyabamba indawo eziningi, ziyakwanisa ukubamba lapho kule mkhuhlane leyo. Okunye okubalulekileyo futhi yikugezisa ukudla, ikakhulu izithelo before sizidla. Then inxa kuyabe kuyukudla okuphekwayo kumele sikupheke kuvuthwe. Njengabo typhoid zikhona ivaccinations zokuthi abantu ungahlaba leyo jekiseni, amathuba okuthi ubambe umkhuhlane lo abaphansi.
Abahlali bakobulawayo bathi balakho ukugula imikhuhlane ethwalwa ngamanzi ngenxa yengcekeza yabantu egcwele indawo eziningi, okokuthi kungana izulu ilakho ukuhlangana lamanzi anathwa ngabantu. Unkosikazi Melody Sithole, isakhamuzi selokitshini leNketha, uthi basengozini enkulu kakhulu yokugula ngesimo esibi ezindlini.
Sikhangela ukuthi besikhala ngamasuwa izilingakani. Khathesi ubuhlungu obuzaba khona ukuthi ngokuswelakala kwamanzi, abantu sebezadanela emanzini ezulamileyo. Ugeza lokunye okwenzakalayo nje kuzabe sokusebenzisa amanzi onalawa abe yingcekeza, kumemetheke emkhuhlane futhi kakhulu. Okunye kukhona esinanzelayo ukuthi amasuwa ajelezela esiya esikotshi, esikotshweni esisebenzisa amabhoro nalawa indawo zokulokungayeziwa makade ongamachibi kade 100 sikhiphela kikho. Pho-ke asazi ukuthi kungenziwa mizamo bani ukuthi sivikeleke.
Umnumzana Nqobile Ndlovu, isakhamuzi seNketha, uthi abantwana yibo abasengozini yokumemethekisa imikhuhlane etholakala emanzini.
Virtually it is the best month nasokunje enkulu. Korela, imikhuhlane eminingi iyavela, iyaphakama. Abantu sivukela khona ngabantwana bethu la esiphila laba. Umntwana sebanjelwe umkhuhlane, sebanjelwe umkhuhlane.
Kusukela ngenyanga kaMabasa lonyaka, abantu abahlolwa eZimbabwe batholakala belomkhuhlane wekholera bafika inkulungwane ezintathu lamakhulu ayisikhombisa, i-31,705, kuthi abangamakhulu ayisithupha, i-683, balahlekelwa zimpilo. Kunani lelo abantwana abaleminyaka yokuzalwa engaphansi kwechumi lanhlanu bayisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini, i-31%, kuthi abalichumi lane ekhulwini, i-14%, ngabantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu. Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele ye-UNICEF kanye lohulumende weZimbabwe bathi bazimisele ukusebenzisana lozulu ukuthi umphakathi uthole amanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel kuWhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ili linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kuhlelo Live Talk namhlanje sixoxa ngomhlangano omkhulu owe-COP29 Summit, okuhlolisisa ukuguquka komkhathi kanye lokufa kwezifuyo elizweni ngenxa yendlala. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima lezifuyo olwe-agritex luthi sokufe inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi, 10,000 emathebeleleni South kuphela ngenxa yendlala. Akasekho unkosikazi Lillian Timvios owayelilunga lebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance, wasephuma esesiya kubandla le-ZANU-PF. Izakhamizi zeMzingwane zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yamagodi agejwa inkampani yakwele China emba igolide kulumango. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, nguntungamilinkumo. Lilale.